izakhamizi zeMandebeleni zithi uhulumende uma eseswele okokwenza laphume embusweni ayeke ukwephula amalungelo abafundi ngoba ukuba labalutshwana akutsho ukuthi isikolo sivalwe. Abantu bathi uhulumende kumele akhumbule ukuba izikolo zivele zingumango omude kulemizi njalo iningi labafundi lifundiswa ngababalisi abangazi ulimi lwabafundi okubangela ukuba lenani labafundi abaphumelela esikolo lehle. Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi inkulumo kaNkosikazi Masango ngeyomuntu ongazi ngezemfundo ngoba abantwana noma bebalutshwana balelungelo lokufunda.
Siyakwazi abantu abahamba bale mfundiso yokuthi abantu bemathebelenti balutshwane kunabantu bemashonaland. So imicabango kaMasango le kugcizelela nje ukuthi kuyindlela abafuna ukuphilisana layo nabantu bemathebelenti. Kodwa thina sithi hayi umntwana angathatheli ilungelo lakhe lokufunda ngoba balutshwane esigabeni njalo ma sikhangela i-acceptable teacher to student ratio 1:15 yiyo i-acceptable ratio.
Umnumzana Josephat Mzacangulube uthe yingabomo ekhulunywa ngumabhalane wezikolo ethi kwaqala kwavalwa amankampani sebefuna lokuvala izikolo.
Sikhathele ukuthi yonke into lebayenze ngabomo ukuthi obukhulu bevala i-industry ngobulawayo beyi-transfebisa eHarare yonke into esizakala ivukazi ukuthi ukhangela kuthi ukulwa okukhona phakathi kwanamaphati whether MDC zanupf yabo-NPP engamduru kubanga isikhundla lokubazaukathi kubanga isikhundla ba kulomunye umhlobo obona ngathi ngumhlobo ongcono kulo munye.
UNkosikazi Sichasisile Ndlovu weGwanda Community Youth Development Trust uthi izikolo ezivele zifuna ukuvalwa ngezisendaweni yamapulazi okwahlaliswa kutsha abantu ngakho-ke sokuzakwengeza kunhlupho ezivele zikhona ezigoqela ukukhuphuka kwenani labangafundanga kulo mhlubulo.
Abantwana bona laba futhi bazabuyana
izikolo eziningi emaphandleni abafundi bahamba umango omude izakhiwo ezikhona azifanelanga ukufundela njalo ababalisi bayasilela. Kwezinye izikolo amanzi lezambuzi akula okwenza ukufunda kube nzima lenani labafundi abaphumelela kumihloliso liqhubeke liphansi kakhulu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.